ukuthi silungise ugwadlana olunjalo oluzakhombisa ukuthi inhlanganiso ezisebenzayo kulawo city council, i-ministry lama-partners ethu nje sisasebenza njani ukuthi silungise indaba ezimqoka ezimayelana nokuhlongozwa kwabantu abasebenzayo koBulawayo. Indaba le indaba yokuthi sizame ukuthi sibe logwadlana oluncane lukhombisa ukuthi kuzasebenza njani, kuzadlalana njani, njalo iphupho esilalo futhi njengedolobho sibambene sonke nje njengabantu abalokukhathazeka kumbe abalokutsho lokusebenza abantu abasebenzayo kuzaphuma njani eminyakeni embalwa ezayo. So engathi ngesikhiwa siyadevelopha i-strategy that will inform ama-programs, ama-interventions in the informal sector and thinking that this besikwenza lokho sikhangelele ukuthi imingcele iza.
So sibuyela kuleliyana ibhuku elithe lizabalala. Lingabe limometheni?
Kumele umqoka ukuthi kulokuvumelana ekutheni kumele kulungiswe indawo zokuthengisela zenzwe zibe khona, ezikhona zifakwe izinto ezibalulekile ezifana lama-toilets, ezifanana lamanzi. Okunye okumqoka ukuthi abantu bathi uhulumeni wesabelo i-local government yakoBulawayo kayizame ukuthi nxa abantu bethe ba-apply ukuthi bafuna ama-license ukuphangiswa ukulungiswa. Okunjalo kuphumule ukuthi abantu bathe khonana akube lenhlelo ezithize ezimqoka ikakhulukazi nxa kukhangelwe amalungelo abomama kumbe izinto ezihlupha omama ezifana lokwelezempila kahle zabe singama-health issues. Ekutheni-ke omama bavuka besiya emkambo besiyajengisa ekuseni bese bekhohlwa-ke kumbe bese bengatholi usekelo lokuthi nxa besebenza laphana bekhangelwe sithi njengama-breast cancer kuhlela thize abomama abahlangana layo. Uthola ukuthi umama sevukela emkambo esiyasebenza kodwa kwalakhathi sokuthi aye esibhedlela ayehlolwa. Abantwana abomama abasebenzayo babesebenza but kungalendawo zokudlalela esingathi ama-playstations kule ndaba zokuthi ingcekeza ephuma laphana ekusebenzeni esithi i-west iyapha ukulahlelwa nje ndawo zonke. Okunye ukuthi akube nenhlelo zokuthi nxa ingcekeza iphumile kayibanjwe kuhle kwenziwe lokuthi ithiwa i-recycling reduce lokunye okuthize lokuthi nje nxa abantu besebenza laphana amagesi ahamba uthole ukuthi sokumnyama bekulamanzi engathi ama-green solutions ama-solar panels afakwe ukuze abantu bathole amanzi even amagesi engekho nxa umuntu ethengisa ama-vegetables ethisa akwanise ukugeza izandla. Ngathi izinto eziphumayo ezimqoka kakhulu lokuthi-ke abantu abazisebenzayo babambe esithi i-fourth industrial revolution ekutheni abantu abathengise kulenjini lapha abathengise ku-social media njengoba nxa uzavalwa kule COVID kunje nje abantu bengahlali ukuthi ayisekuvaliwa sasebenza ukuthi bathengise kulenjini lapha